amaralo kwenzani abantu belami, amaralo okwenzani abantu belanto yokwenza, abantu betshengisela bekhonona belambile, akula msebenzi kakulani, amaralo ngawokwenzani abantu behlupheka. Sizwile ukuseza waqalisa, kodwa eqinisweni ngenye into naleyo ezahlala iliqhubu ebantwini. Endaweni kuhlalwe phansi kulungiswe into ezihlupha abantu, bona bayagijima bayakwenza amaralo. Amaralo kwenzani ilizwe limi ngamazwane?
Yes, ke sakhuluma labanye abakubandla lezanu PF bathi kuqakathekile ukuba umongameli angene ebantwini kulandela ukutshengisela lokunye okunjalo. Uthini wena ngalokho?
Abantu abasatshelwa ukuthi kwenzakalani ngoba bazibonile. Uyabutshela izithutha ezathutha ngapha ezingaboniyo ukuthi izinto zinjani. Aso sikhathi sokutshela abantu lesi ukuthi liyalamba ngoba vele bayalambile. Aso sikhathi sokutshela abantu ukuthi into ziyadula ngoba bazibonela le mali yakhona ngabalayo. Eqinisweni ukuthi aso sikhathi sokutshona ubuthelela abantu bezinqumbi lapha lalaphayana. Ubatshela lokhu ofuna ubatshela khona. Abantu into abayifunayo ngabe uyababuthelele batshela ukuthi imisebenzi izakuba khona, imithi ezibhedlela izakuba khona. Njoba izulu lingani kuza kwenzakalani. Akhulume izinto ezibambekayo, athi lokhu okokuthi atshone ebuthelele abantu kungaziwa ukuthi abatshelayo. Hayi, laba abantu balesikhathi sokudlalisa mani. Xa be abantu belambile ngabazihlalile ngangcono bayedinga nalo mthwankela ingabe yini endawo bayekulawo marali ngoba ngabancedi ngalutho. Ngakulato yaphuma lapho bona labo abezana abantu kulungile abatshele. Uthi ukuthi abantu beZimbabwe ilizwe lonke leli ziphukuphuka ezingakwazi ukuthi funa ziswela umongameli welizwe ukuthi batshele ukuthi okungayisikoyuvi. Abantu bafuna isisombululo ekuhlaleni kwabo, hhayi thena bebuthelelwe betshelwa izinto ezingasebenzini.